bona mfana njalo yebo xana WhatsApp kuhle wengane neyato kunqoyo thando lakho yebo bona mfana njalo yebo xana WhatsApp kuhle wengane neyato kunqoyo thando lakho yebo bona mfana njalo ngiqina ngama video call kuhle wengane sasitejini Kunqoyo thando lakho Yebo bona mfana njalo Ngiqina ngama video call Kuhle wengane sasitejini Kunqoyo thando lakho Awuthando Thando Yena ngithuka uthando Ungilalisa makhoneni Awuthando Kuhle wengane neyato, kunqoyo thando lakho.